Olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngosithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Lokho kwenzayo ukudla sithebe asikufuni phamba lokho kwenzayo asikwanguphamba this is politics esenyenza la leli party lapha nina
sizizona
singasivalela ukudla kwethu phamba hamba ku WhatsApp hamba ku WhatsApp
ukuqhamuka ukuxokozela phakathi kwezakhamizi umgquza ngemva kwemizamo yezinye zazo yokuphazamisa ukwabiwa kokudla zisithi kumele iMelika isuse izijeziso zenotho emkhosini ongenwe umeli weMelika eZimbabwe umnumzana Bruce Watson.
Hayi, lapho sifuna ukuzijeziso izinto lezo. Ube ngatsho njalo, ngatsho njalo. Ube mvili umuntu wonke uyakwazi umuntu. Umama okhuluma izinto ezi-straight, ezekele izinto ezinedilizwe. Uthi yena hayi ngasiyekeleni ukujaja abantu sibanika amacala bengakayi ecourt.
Icelele MDCT lithi umsekeli kamongameli unkosikazi Joyce Mujuru kumele achiye isikhundla kulandela imbiko yakhe yokuthi intatheli izindaba kumele zingangeneli kudaba lokungethembeki. Uhulumende uhlenga imuli ezedlula ikhulu lengxenye i-150 ebezihlala duzana ledamu ledohwe mkhosi emaswingwa ezehlelwe ingozi yokuna kwezulu eliningi elidabule umduli waleli damu lakhukhula imizi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Izakhamizi umgquza lamuhla ziphose zabambana ngezandla ngemva kokuba ezinye zizame ukuphazamisa ukwabiwa kokudla zisithi kumele iMelika isuse izijeziso zenotho yelizwe emkhosini ongenwe ngumeli weMelika eZimbabwe umnumzana Bruce Watson lapho abike ukuthi uhulumende wakhe uyaqhubeka esiza abantu abaswela ukudla ngalesi sikhathi sendlala. Unothando Sibanda usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Lokho kwenzayo ukudla sithebe asikufuni phamba lokho kwenzayo asikwanguphamba
kuphose kwavuka impi lamhla phakathi kwezakhamizi zika ward 4 ebezilinde ukuzathola ukudla labasekeli bebandla lezanu PF bevela ku ward 6 abathe bazokhankasela ukukhutshwa kwezijeziso zenotho yelizwe kumeli weMelika kuleli umnumzana Bruce Watson. Umnumzana Watson obevakathele kulumango ukuyabona ukwabiwa kokudla okuthengwe ngemali evela eMelika United States Agency for International Development, zinhlanganiso ze World Food Program, le Hope for a Child in Christ, ngakuchaya nga indiva lokhu, esithi yena uhamba ngodaba lokuqeda indlala, njalo uzulule lungelo lokutsho imbono yakhe. Ekhuluma lezakhamizi, uWatson uthi ilizwe lakhe yilo eliphathisa iZimbabwe ngemali yokuthola ukudla, ukwedlula amazwe wonke emhlabeni. Uthi kusukela ngomnyaka ka-2002 ilizwe lakhe seliphathise ngemali edlula i-$1 billion ekuqedeni indlala. Ngalesi sikhathi sendlala yalonyaka kuphela, uthi iMelika isilethe imali phose izigidi ezingamachumi amathathu, i-$29 million, kunhlelo zokudla, njalo bekhangelele ukuthi ezinye zalezinhlelo ziphathise uzulu ukuthi enelise ukuzisilela, hathi ukuhlala enikwa uncedo lokudla.
The United States is providing about $29 million worth of assistance just in the current lean season. That includes $4 million that we're announcing today. That's $1 million worth of cereal and $3 million worth of cash so that people can buy what they need and stimulate the local economy.
Unkosikazi Jennifer Sithole ongumfelokazi uthi uhlelo lolu lwe-USAID olulethwa kibo inhlanganiso ye-WFP le-WOKIC soluguqule impilo zabo ngendlela emangalisayo ngoba kungasisizo lolu bekuyaba lezidumbu phansi kusamelelwe ukuvuna lonyaka.
Njengomama owayiswele ngezwa ngikhuleka enkosini ukuthi ngezwa siphakathi kwendlala singakwathi sisabamba ngaphi sabona kuthuthukeke and sizwa sikhululekile nge-WOKIC. Siphathise ukumangalisa nxa siphakathi kwendlala nezulu lingani.
Abasekeli bezanu PF akade bezotshengisela bebekhokhelwa ngumnumzana Robert Chuma. Uchuma uthi bona abadingi ukuvala ukuthi abantu banikwe ukudla kodwa bafuna nje ukuthi iMelika isuse izijeziso zenotho athi yizo esezilethe ubuyanga lokuhlupheka elizweni.
EZimbabwe isithwele nzima ngenxa yama-sanction. Ukudla zange asivali ukuthi ukudla abantu bangakutholayo. Asikuvaleli lokho. Tiyasithi ama-sanction kuphela yiwe esifuna amuve.
Lanxa nje abasekeli bebandla lezanu PF bephose baphazamisa umhlangano lo akusabanga njalo ngoba umsebenzi uqhutshiwe abasekeli laba bemile bucwadlana nje lamagwaliba abo amanye abebhalwe ukuthi sanctions, sanctions for what? Amanye esithi food aid and no sanctions, kungela muntu obachaya indiva umhlangano waze waphela. Phezu kwemali imelika eyipha i-WFP, kulenye eyizigidi ezilichumi, i-$100 million, ezaphathisa uZulu njalo kunhlelo zokuzithuthukisa ezabiphethwe zinhlanganiso ezizimele zodwa ezigoqela iWorld Vision leAfrica. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingunothando Sibanda.